sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu umhlazi ku 12 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khona oku okuvele kujayelekile evillageal ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu
yisiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Ukhankasa ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakhadi, kwakuthi kungakhethwa amakhandidethi-ke yiwo ahamba phambili sekhankasa.
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khonaphayana eyafihlakalayo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa izolo ancitshe imvumo yenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe ngu-Chief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukela incwadi ye-crisis esicelo sokutshengisela mhlazi ku-5 kuyona le inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledale lephalamende akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Yisiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathebeleland South lapho okulukhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolukhetho begcwalisisa izikhundla ezachiwa ngokhansila bezanu-PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolukhetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathebeleland South sona esandise ukuthathwa libandla leZANU-PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla leZANU-PF livele lisenza khona oku okuvele kujayelekile evillageal ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu, lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenge abantu ngomumbo, bathenge abantu ngokudla, bathenge nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC kokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeleland South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa, siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela lelibandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso.
ngaso ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani
msakazi thina njengebandla le CCC silendlela entsha yokwenza izinto mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasenza ngayo siseselibandla esasilibiza ukuthi siMDC okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi community candidate umuntu ofuna ukumela ibandla lethu ele CCC aso umuntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu MP kumbe ngu councilor kufuze abe umuntu wabandla yikho okuqakathekileyo njalo lama candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe umuntu wabantu abe umuntu osuka ebantwini abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko kulomama ongukandidate wethu ka ward 16 ngumama ovele esuka ebantwini ovele phatheke endaweni zentuthuko esigabeni ovele engumuntu owaziwayo esigabeni kulobaba uyiframe emoyo laye ovele ungumfundisi esigabeni uvele ngumuntu wabantu umuntu othandwa ngabantu umuntu ohlonishwa ngabantu bonke ubaba babili ngoiframe moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni kungelani lokuba bebevele bengabantu abasebandleni bebalezikhundla thize abazibambile ebandleni siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu baka ward 1 baka ward 14 lo ward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidate kakhansela ikwesikwenzile emsakazi
ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa
ubukhokheli silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli be CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele silobaba uvice president uprofessor Wilson Ncube esileqiniso kwaye emalangeni amalutshwana zayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane afinyelele ebulilima hayi ukukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama candidates awe CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela so ubukhokheli bukhona asonto esingamhlawumbe singayithandabuza mbe singayicabangela silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli obuzafike bukhulume imessage yethu esilayo njengeparty mbe njengenhlanganiso imovement yeCCC kuba sithembisane uyiphume ehluko esawudala simasi athanisa lomzamo mbele kwenza kwezana uPF
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathabeleland South ubeqoqa le Studio 7 esefilabhusi sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa kodwa njengoba i Studio 7 ingasekeli hlangothi sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho Kusenjalo usthandekile emhlanga we Studio 7 uxoxele siphathamandla sezanu PF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo kobulawayo
ukakaza ukuqalisi ngoba akukakhethwa amakhandi kwakuthi ungakhethwa amakhandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa babe uyikhonokho nje umsebenzi yepati evelikhona
sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures lingathi awena kobulawayo khonapho aqinile yini
hayi uqina zingake ngiye ukuthi aqinile kumbe awikhi kodwa-ke siyenza lokho okumele kwenziwe okumele kwenziwe sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election utsho ngomlomo ungazinto lezi ukuthi sihamba njani
abantu bayakhonona ukuthi hhayi impilo yilokhu isiba lukhuni kwezomnotho ibona ingani ibandla lezanu p f lizanqoba yini kukhetho oluzayo sesikhangela isimo somnotho welizwe
lokho umele umuntu ayebaphostoli abaprofethi ungakukwazi ukuthi kuyahamba kuthini sikubona sokwenzakele kuphela ufuna izanuse zihlezi litshele ukuthi hhayi lina yalala ngesisu laba bawina laba bonke lokho kuzima ekukhulume ngoba abantu phela bakhulumi bonke ukuthi bafuna ukuya ngapi nanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani zibona sokuphuma ama-results kuphela.
Mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi umuntu nxa abanye besithi uyehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlalweni bevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo-Citizens Coalition for Change labo-MDC.
Yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe kodwa umuntu angakutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC akakutshela ukuthi uyavota kwavotela abantu ngoba kusenhlizweni yakhe ahambe egqokele i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo okenhlizweni yakhe ayisikho lokho. So kubonakala kuphela sokuze kwaphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa sithi kanti abantu sakade sithi bakhosilabo kanti sokwehlule ngaphi enxela hayi CCC ngatsho njalo ukuthi kade sibiza abantu kumarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo-ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezano PF kobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lonkosazana Memory Ndlovu umsekeli kamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-CCC kobulawayo yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abaningi kakhulu abangakarejista ukuvota. Abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023. Sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempilakahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zemathebeleland south zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi njalo lo hulumende wethusela induna zethu lokhu kusisho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo-ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC kobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe ele-reserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo le-United Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakobulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitsha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala
kumelapha waze waswela ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanabona basakazi beStudio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwaMthwakazi. Ngiza sihlala besola iTrip bethi TRCC iyafana leZanu PF. Ngokwazi kwami iTRCC ayekaze iliphathe ilizwe. Ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi iyafana leZanu PF ngoba ayekaze lithole lelo. Waye singayiniki nje i-one term. Sibona ukuthi abanashintsho bazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana leZanu PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi beZanu. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uChamisa wathatha amashona wasusa leHarare ezwaletha koBulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami abantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama-branch asuke akuleyo province or akuleyo constituency yiwo akhetha uholi baleyo ndawo. So koBulawayo laphana masiwokuthi kugcwele amashona asingablemi umholi wephathi. Oh singablame umholi weTRCC fanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yibo abakhetha lo muntu ukuthi abe yicandidate aso umholi weparty onguyona oletha abantu lapha siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela even lasemakhaya ama councilors esiphethwele emakhaya asike khethwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba akusuka umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayiyenzeki leyo thina abantu emphakathini tesikhetha labo bani so lokho ukuthi kuthe uChamisa ngu suka la mashone ezwabeka laphana kobulezo wafaka laphana kobulawa asiloqiniso lelo bantu bathi abantu ofanele sibasole makuthi siyabasola asisole nina abaholi abakhona phana kobulawayo yiba babe faka labo bani ngiyabonga
salibonani bantu baka Studio 7 lakanye labalale bonke nje ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakamthwakazi baphomba ukukhonkotha njengezinja bakhonkothe bunyameni ya lokumbula izala lezelo emathebelelende ncanga ukuthi lezala lezelo yalibuyele kibo ncanga ukuthi lindebela litshinto yalo le liyenzayo le thina abanye asidliswanga njengabo phela sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye le nto i-MRP wrong into eyenzayo hayi ayasidliswa ngathini manxa bedlisiwa bavotela uChamisa uMbizani PF bechiyane vele umuntu vele engalingi vele ethi siyilokhuzeni MRP wrong kumbe ethi umthwakazi wrong hayi vele sifunda kukuzwa uStudio 7 athina zange sibagxeke vele khonapho
njani kuStudio 7 hayi siziphilele sibili umnankagwa sesesaba sibili sesesaba ikwesithi abantu abalethi imbhobho ngeva kuzwe babuzisiso mbeni benzweni balethi imbhobho abalayo kuyesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa manje ukuthi alokhuze athi amasosha aphumanile badubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa kusiba le civil war wabantu bayesebenzisela khathesana sebehlekaniphile vele uyesaba undodalwa uyesaba vele sephelelwe ukuthi ngamangala nje kwelinye ilanga kuthiwa ufaka isikotsho eHarare etawuni efaka isikotsho etawuni kanti impompi zamanzi ke efaka lesikotsho etawuni ixhegulela amadoda hayi
sayibonani sayibonani maZimbabwe igama lami ngowashington mehlukanisincube kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but unzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu oliphethe eZimbabwe akula nje lolifunayo manje sithi sibungazane mawukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kulamaphutha laye owenzayo so sebemkhiphile bakhetha umongameli abone ukuthi inganceda isilizwe khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona alukho phela nje akula lutho so kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then batholakala yona leyo nkululeko yakhululwa abanye but abanye bengakhululeka so kuyinto ebuhlungu kakhulu ngathi lati singamaZimbabweans ngeke sibambane sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphuye mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzeni ngoba ma kungawena yona le CCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke iphumelele bazayi Europe futhi
ngibingelele msakazi wami omuhle ngibulise la kubalaleli bonke msakazi usijumba okukhuluma umsakazi wami msakazi uphu Ezra msakazi zakalamule ngale msakazi ngale ngakugodlwayo ngale sizwa bethi kukhona othiga othiga mtyanda lawo sebehuquluza umnotho wakugodlwayo ngale bathatha inkomo ngale aphuthume ngale ngoba le nto yabo lena hayi angiboni sebenza mina ngingusijumba ayikho le nto yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba lazo le kudelela kithi le so azingahambi lezo nkomo labo othiga akaphuthume eza lapho akaphuthume usibanda lapho sifuna ukubona lokho kontokolotsha abantu bakukhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alibakhiphani okungashutwanga ngamakhamera bethi bakhipha ontokolotsha berobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho uphuthume khona kugodlwayo lapho uyebona ukuthi kwenzakalani lapho la bantu laba hhayi amelanga ivunyele lento leyo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elesithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini siyabonga
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC yabo
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqeda kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje ithi iyahlasela emzini womdala ubaba uformer press amboni ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihlweyo khona phana iyafihlakalayo khona phana ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale e-White House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka wayezibona ehlala wayezibona ewinile ezithile ezibona eloko eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo. Kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usudliwe usudliwe. Nxa esesuka laphana uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone. Abe sesithi ayithathani lokhu nalokhu nalokhu kuhambe emzini wami. Kungaya ngale akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yiko kwenze kono ukuthi basukeke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyogelise tipu. Lethe izinto lezo kazanga azilethe. Laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngaphi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngaphi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona ukubona njani wena lokho
lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenga kho lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane siphephukayo esisuke saqubuka saphephuka ngakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutoka kona ma-Republicans asemsupporta. I-insurrection liyana enzakala e-White House. Ukuchaywa kwe-building liyana kungenwa, kuchaywa amapolisa kusenziwa konke lokhu mhlaka 6 January. Bakubona njani bona? Bathi bona ku-right kunokuyana wayesenza into e-right kunaphana. Akulato e-right kunaphana. Khonaphana ngikhona kuzaphuma anti kakukaphumi kathesi. Lo ngibona ngathi i-support nje eyakhathesi kuyakwehla futhi konoku kukhwela konoku kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani. Ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America. Abantu abayimajority bakhona bahlezi bathule bakhangele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi yecubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kweleMelika.
In my cup stand no sammin exo 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 from the moment on my baby girl she be ready to go to go to go to go straight to the dance floor she working her body she shaking her bum bum.
Big Naz sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangeleke inhloko zezinye zindaba ebesilazo. Amapolisa ancitha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisene.
isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama, kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo. Libe lempela sonto elithukela.